Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 24 kuMfumfu 2024 muKipps Dube. Endabeni zethu namhlanje. Intatheli zindaba zomsakazo weStudio 7 zalelwa ukungena emhlanganweni webandla leZANU-PF kobulawayo.
I-America ayifake iqiniso ukubana izijeziso zenotho lezi sezibulale umphaka, sezibulale i-economy yeZimbabwe, sidriver imota ebambe i-handbrake.
Ibandla leZANU-PF lithi eleMelika kumele lesule izijeziso zenotho ezetheswa inkokeli yebandla leli.
Kuleli lizwe kakhulu kasoma sanctions afakwe America labo Britain labo EU. Okubuleli lizwe ngama sanctions afakwe izanu ebantwini baseZimbabwe.
Kodwa ingcwethi ezizimeleyo lamabandla aphikisayo bathi izijeziso zenotho yilezo ezafakelwa uZulu libandla elibusayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba zomsakazo weStudio 7 zalilwe namhla ukuba zingene emhlanganweni webandla leZANU-PF kobulawayo. Intatheli zindaba lezi uEzra Chisa-Spanda, uKutsanayi Msengi loNgqwele Dube zithi kazinikwanga izizathu zokubalelwa ukuba zithaphe indaba emhlanganweni weAnnual National People's Conference okuzahlaziywa khona ezenotho, ezombusazwe lokunye. Ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF, uMnumzana Farai Marapira uthi abathathu laba kabenzanga okade kufunakala njalo abaziwa ukuthi bebemele bani. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Joseph Juma, umele iphelandaba Mpophoma edale lephalamende ekubandla leZANU-PF.
Angeke ngaphendulela i-department egcweleyo njenge-department information. Kuqondile sintola ozama ukuthi ubadinge bona bebe yibo abasisa ubana kuhambe njani ukutheni, ngoba ngiyakwazi ubana nxa usenza i-accreditation kunezinto ezinengi omele ube lazo ezenza ukuthi kona ube nelungelo loku-accreditwa. Kuyala ngisho even imemba yomhlangano sibili angabuya izinto zakhe zingaphelelanga, kuba nzima kumbe acine laye futhi enjani ealisiwe ubana akredite, ngoba zabe kufunakala ukuthi kungene umuntu olelungile lokubana abe ekhona phandle.
Yona ngazibona ukuthi iStudio 7 ikhiwe phandle, akutsho ukuthi kumbe iStudio 7 iyazondwa khona lapha eZimbabwe kumbe kume njani?
Hayi, iStudio 7 ake wathi iyazondwa, ngoba nanku ngihlala ngikhuluma kini khonapha baningi amalunga omhlangano aweZANU-PF adlala ukukhuluma lani nxa libafonela ukuthi ngabe utali iyazondwa. Ngabe utakuthi ukuthi lami nginje ngabe kangikhulumi lani, ngoba obviously njengoba lami ngiyimemba enhlanganiseleyo bengizatshela ukuthi hayi ungabe ukhuluma labantu laba asibathandi. Ukuyekelwa ngivunyelwa ukubana ngikhulume santando lani kutshengisela ukubana asilabandlululo olunjalo, siyavunyelwa ukubana si-interacte njalo sikhulume loba ngubani oyabe funa ukubana akhulume lathi. Yiko ngithe kona kuqakathekile ukubana udingisise lixwayisise ubana imbangela kuyini ezinto na kufike esigabeni esinjalo. Otherwise sabe sesibonga ukuhlanhlana nje iganga singabi ubana siqonda ngayo.
Ye, kodwa umhlangano uhamba njani khonapho? Ngawasitheka ngamafishali.
Uyaqhubeka, uqalisile ngolwesibili kuhlangana i-Police Bureau eZANU-PF, izolo kuhlangene i-Central Committee eZANU-PF khona le eHarare. Namhlanje sikhuluma nje i-traveling day ama-delegates basendleleni abanye sebefikile khonapha kobulawayo. Kusasa ke yilo ilanga lokuqala eligoqela umuntu wonke, kusasa langomgqibelo yiwo amalanga azagoqela umuntu wonke.
Ye, singathi nxa sikhangele kuzakhulunywa yini lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale kumbe isuke embusweni, kuyakhulunywa khonokho?
I-Congress yiyo yodwa ibhodi elokukhetha abameli njengokuthi umongameli ukhethwa ngapi labasikele bakela konke okunye kwenziwa ku-congress not ku-conference. So leyi esikiyo yi-conference. I-conference sikhangela ukubana siqhube njani umnyaka wonke lo sisukela emnyakeni ophelileyo lapho esiyayenza khona enye i-conference njalo siyenzela sihambe njani umnyaka lo ophelileyo sikhangela lokuthi right umnyaka lo ozayo phambili siwubamba njani sisebenza njani. So i-conference ekukhangela i-development intuthuko ama-way forwards ubana indlela esingaqhubeka sihamba ngazo yiziphi sikhale izinto ezinjalo asikhangeli ukukhetha ubukhokheli ku-conference.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla lezanu PF. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Solani Moyo okubandla le-CCC.
Kuyaziwa ukuthi khona umsakazo lo khona ongakhethi bala njalo osakaza noma yikuphi ungena emakhaya ungena emadrobheni kakhulu emakhaya oncedisa isizwe seZimbabwe ubana bakhuluma indaba zeqiniso ongakhethiyo babonile ukuthi ngenxukunxuku ekhona esikhangeleyo lathi ukuthi kukhona kukhona kuzalo PF babonile ukuthi uzaphumela phakathi bebona ukuthi ha amadoda ehlulekile kuyalwa indaba ekhona lapha kuyimala lokuthi ilizwe liranwa njani corruption sibahlasele njalo siyezwa emakhetheni lathi siyakubona ukuthi ungani yena ngokwakhe ubaba upresident lomlingani wakho ngudeputy president uthiwe ngani kakusahambisani ngendlela eyiyo ngoba udeputy uyabona ukuthi ha ilizwe lalibuswa ngendlela eyiyo. So ubonakala njengabanye njalo abathi kumele ukubana upresident mnakagwa kumele eqhubeke until 2030. Abanye bayaphikisa abanjengabalweli benkululeko labanye abakuzalo PF bayaphikisa bethi lokhu angeke kwenzeke kumele silandele iconstitution. Ngibonani konke lokhu babona ukuthi kuza kulomsindo ozadala ukuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani.
So lapho wena ngokubona kwakho Moyo ubona zani kukhona ukufihlwayo sibini?
Kukhona ukufihlwayo kambe shuwa ngathi lizwe linje kungabi lento efihla abantu bangavalelana kusho ukuthi kukhona okwenzakalayo emdenini okuyenza ukuthi izinto zingalungi kahle phandle. So kukhona okukhulu kakhulu njengoba sitsho ngesithi ilizwe kaliphathwa ngendlela kanti abanye laba khona bayabona ukuthi ha lapha mdala useyihlulekile. Ngasinanzelela i-economy sinanzelela ama-investors lizwe selithethwe ngama-China sinanzelela ukuthi ama-investors i-security yemali yabo abasozifala imali emabhenki ngoba nayizigi kade sesithembile ayisasebenzi ungangena even kona kobulawayo ama-China wonke kavumeli i-swipe. So kubonisa ukuthi kulomsindo okhona mpela phakathi.
Lo ngumnumzana Solani Moyo okubandla le-CCC obexoxa le-Studio 7 ne-Fig Tree eMathabeleni South. Abazali babafundi esabelweni seMathabeleni North bathi sebesehluleka ukubhadalela abantwana imali yezifundo, i-school fees, okwenza ukuthi belotshelwe izincwadi ngabaphathi bezikolo. Sebefuna isithunywa somthethwandaba sithathe impahla yabo okungagoqela inqola, izitulo, amatafula, izifuyo lokunye okubambekayo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Abehluleka ukubhadala imali yezifundo bathi isomiso esikhulu yeZimbabwe sibalethele inhlupho yeziningi ngoba kabazange bavune lutho nyakenye. Ngakho ke imali abayitholayo isetshenziswa ukuthenga ukudla. Omunye wabakusimo lesi ngunkosikazi Noreen Sibanda wesigabeni seLupane olomntwana eChinotimba Primary School othi sedlele evalweni.
Sesihlalenza isikhathi engabhadali sasabhalela izincwadi ithiningi izimali. So manje izimali zangikhona zitholakala nzima.
Unkosikazi Sibanda uthi ulesikwelede semali efika phose amakhulu amabili amadola emelika $200 elokitshini lemkhosana sixhumane njalo lomnumzana Abija Mafumo laye okhala ngokufanayo kulandela ukuma kwakhe umsebenzi wokulinda kumankampani ngo-2019 laye uthi loba nini engathathelwa impahla.
Angisebenzi umntu onyathula ngapha imali i-3-7 mntwana isuppose going form 1 angila mali ikampani yade ngiyisebenzela ayibhadali. So mpila ungufaka ama-satellite dish $10.
Emoringa sixhumane njalo lomnumzana Innocent Thebezayi okhubazekileyo ophila ngokuthunga izicathulo.
Imisebenzi yakhona iyabuya ipichana, so ukuthi uyizuze imali yokuthi uthengela abantwana impupu, ubhadala amarendi, ubhadala ama-school fees, akathesi kule nkinga enkulu.
Uthi le nhlelo zengalo yosizo kazikho.
Athina zikhule nje. Ngokubuya kuphela basibhala amabizo, bahamba bahamba nya. Babuya futhi basifika kulama projects, kulama loan, but asimazuzanga.
Unkosikazi Bekezela Sibanda wesigabeni seNkayi uthi abantwana abaningi sebetshile izifundo ngenxa yokuswela kwabazali.
Izolo bekukhangele ukuthi umntwana ongayisikolo ngoyintandane, kodwa namhla sathola ukuthi umntwana lo benabazali abakwanileyo uyehluleka ukuya esikolweni. Isizathu sokuthi imali yabe itholwa ngabazali imlutshwana, ukuthi bekwanisa ukuthenga ukudla lo nyaka futhi indlala, bephinde bebhadale ifizi kumbe bebhadale le-transport ukuthi umntwana oyisikolo kuba nzima.
Uphenyo olwenziwa yiZimbabwe Livelihoods Assessment Committee ngoNtulikazi lwaveza ukuba abafundi abedlula amachumi amabili lanhlanu ekhulwini, 25.2% esabelweni lesikabafundi, ngesizathu sokusweleka kwemali yabazalini. Kumaviki edluleyo okhokhela ugatsha lwemfundo yephansi, umnumzana Tori Raimoyo ukhuthaze abaphathi bezikolo ukuba bengaxotshi abantwana ezikolo kodwa bephanyeke umlando yabazalini. Ngakhokhiyo wathi abaphathi balakho ukuthi bamanyane balobele idale lephalamende ukuba kube ngumthetho ukuthi wonke umzali ongakhokhiyo ayemiswa phambi kwenkundla yomthetho ajeziswe. Ngingunokuthi abadlamini weStudio 7 ngiseVictoria Falls. Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ili linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Umnumzana Daniel Chapo obemele iFrelimo ukhetho lukamongameli oqhutshwe kwele Mozambique usenqobe ukhetho lolu abaphikisayo besithi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ikomishini yeMozambique Electoral Commission ibika ukuba uChapo uthole amavoti ayisilinganiso sokungamajumi ayisikhombisa ekhulwini, 70%, kwathi uNumzana Venancio Mondlane wathola isilinganiso sokungamajumi amabili ekhulwini, 20%. Ibandla leRenamo likhe phansi lobo bekucatshangelwa ukuba lilabantu abaningi okwedlula amanye aphikisayo. UChapo utshayelwe ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesibili loba impumela yokhetho lolu ibengakethulelwa uZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana ebhidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Akungimangalisi ukuthi uNqobile, sikhangela kakhulu ukuthi bekulokukwethuselwa kwabantu kakhulu abebandla abamabandla aphikisayo. Ngakho-ke kakula into esingayibona eveza ukuthi ukhetho belukhululekile lusipha abantu beMozambique ithuba lokuthi bavote bekhululekile bengethuselwanga. Ngakho-ke lapho kulokwethuselwa khona onqoba yonqoba ngendlela engafanelanga.
Ye, ngasikhangele sibili kukhanya ngazana amabandla alwa impi yenkululeko sehlale kakhulu esikhundleni. Zingakhumbula iMozambique khona ngale iFrelimo iqale ukubusa ngo-1975, kambe layo izabusa idonki zize zimile impondo yini?
Amathuba okuthi iqhubeke ibusa manengi makhulu nxa ngabe iyabe idlelezela, kodwa kulathuba lokuthi bangahlala kuze kube phakade. Ziyatshintsha izinto, abakhulayo abasesebancane kabala abazi lutho ngempilo eyadlulayo emuva lengabo-60s-70s. Ngakho-ke bakhangelela imisebenzi, bakhangelela izimfundo, bakhangelela ukuhlala kahle ngendlela ababona kwamanye amazwe behlezi ngakhona. Ngakho-ke kuzaze ke isikhathi lapho abantu abazaphelelwa khona yikubekezela, bagcine bethatha amanyathelo azakwenza ukuthi akhutshwe uhulumende even kungekho ama-elections. Siyafika isikhathi esinjengasona leso uma abantu bebuswa ngendlela engafanelanga.
Ukuthi kuyafika nini konoko?
Singangabikwazi kodwa siyabona ukufuthelana kakhulu ukuthi ikakhulu kwabasakhulayo abangathokozelanga impilo abayibonayo ngokuba ngabe laba basezihlalweni bebehlala bebusa ngendlela enhle kudaleka imisebenzi lempilo enhle ngabe mhlawumbe kakulankinga kodwa nxa ubuyanga buya bekunjengalobuyana esibubonayo amathuba okuthi abantu bathukuthele bagcine begcwala umgwaqo ayakhula ngokuya ngokwesikhathi ngakho-ke bangakuthathi kancane ababe sezihlalweni bacabanga ukuthi njengoba besezihlalweni abantu bathokozile abantu balambile abantu bafuna umsebenzi abantu bafuna ukuphila kahle ngakho-ke nxa bengakuzuzi khona lokho sizafika isikhathi lapho abazathatha amanyathelo amanye angafanelanga.
Umnumzana Evidlela Ncube ulwela ilungelo loluntu ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Ele Russia liphostele indizamtshina ezithwala amabhomba ezama-drones ezinengi izolo ebusuku esabelweni seKiev kwele Ukraine eziwiswe libutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu kwele Kenya owe-Africa Business Summit okhuthaza amazwe akuzwekazi le-Africa ukuba athuthukise ezomdlalo wenguqu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisusa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, abantu abedlula izigidi ezingamajumi amabili nanhlanu 25 million sebevotile kukhetho lweMelika phambilini oluza kuqhutshwa mhlaka 5 ngenyanga ezayo. Bekwenza lokhu mathupha kumbe ebulenjini kuhlelo lwe-early voting lolwe-mail-in ballots. Iningi lilinde ukubona ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho lokudinga umongameli phakathi kwamnumzana Donald Trump owebandla le-Republican Party lonkosikazi Kamala Harris owebandla le-Democratic Party. Sicubungula lolu daba lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethu kwezombusazwe ezimeleyo.
Donald Trump usazobhekwa ukuthi akaqali phela ukungena ensimini, uyabe sengena kwesibili. Basazobheka ukuthi ukungena kwakhe kokuqala wasebenza kanjani. Siyibona indoda eyethesa amacala amaningi, namanje nje ungumuntu omelwe yisigwebo. Siye ngale kumama, siphinde sithi thina okwebala lakhe, ngicabanga ukuthi ama-Amerika amaningi asedlulile kukho lokho, ngoba sesike sambona omunye webala u-Barack Obama eba upresidenti ebuyiselwa amahlandla aze aba mabili. Kodwa okusasele yikho ukuthi umama ungowesifazane. Emazweni osuke kwenzeka amazwe anjengabo-Britain, lokho akuseyona into ebamangalisayo kakhulu uma bezokhethweni, ngoba sebekujwayele. Kodwa izwe elinjenge-America okungabe kuyabe kuqala, kungumqansi omkhulu kakhulu uHarris okumele adlulekiwe. Iparty yakhe nayo kuzamele ibekwe laphayana ukuthi isebenze njani ukuphatha kukanumzana uBiden. Nakho lokho kunomthelela ukuthi bayaqhubeka beyivotele na iqembu lele lama-Democrat noma bengalivotele. So kunzima ukutsho dadewethu ukuthi eqinisweni kuyozala nkomoni kulaba babili.
Lanxa impumela yophenyo iveza lokho, singaluthemba yini uphenyo lolo?
Kukhona othola ukuthi kuthiwe bangakwesokunxele, kukhona ukuthi kuthiwe bangakwesokudla, kukhona ukuthi kuthiwe baphakathi nendawo ngokwenkolelo zokubusa. Uthola ukuthi isiphakele konke okubukeka kukuhle ngomunye, thilona omunye bambhixe noma bengamakheli isithombe esihle. Lapho engiyakhona ke yilapho ukuthi esingakubona kwenzeka ke la yikuthi uKamala angawina ngokuvotelwa yiningi labantu base-America. Kodwa kuphinde kuze futhi ukuthi uthola ukuthi uma sekusiza kuzithunywa laphayana la kuthiwa ama-delegates abesewina uDonald Trump.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungela ezombusazwe obekhuluma ezimele. Bekopa icingo lostandekile emhlanga we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abakubandla lezano pepa kuba umkankaso abawubiza ngokuthi anti-sanctions campaign owawulwisana leziteso zenoto ezethuswa inkokheli yezibandla lezano pepa okuthiwa ikhuthaza ubukhohlakalo ukwephula ilungelo likazulu lokuphekapheka ezokhetho. Umkankaso lo usulesikhathi eside ukuqhutshwa eZimbabwe kodwa iziteso zenoto kazingesulwa ngelemelika lamanye amazwe. Elemelika lithi iziteso lezi kazifakelwanga uZulu kodwa ibandla lezano pepa lithi kungamanga okukhulunywa ngelemelika. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Gutamsaka okubandla lezano pepa lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe ezimele. Umusaka usungula lingxoxo.
I-America iyakwazi ukuthi yona ayikho eqinisweni nxa isithi ama-sanction afakelwe abalutshwane. Iyakwazi ukuthi kumbe ngabalutshwane ama-individuals abalutshwane ama-company iyakwazi ukuthi wona lawo ayenze ukuthi i-economy ikhale, ayenze ukuthi abantu beZimbabwe bedubeke ngenxa yama-sanctions wona laba afakileyo. Kumele sikhumbule njalo ukubana abakhiphanga okuthiwa yizidera. Leyo izidera izafuna i-Senate e-US America ukuthi i-Congress ukuthi iripile. So lokho ikhona layo. So i-America ayifake iqiniso ukubana izijeziso zenotho lezi sezibulale umphaka, sezibulale i-economy yeZimbabwe, sidriver imota ebambe i-handbrake.
Ye, Baba Mlalazi, ungamphendula sithini lapha uBaba Msaka ngoba elemelika lithi hatshi bo, izijeziso lezi zaphakelwa abantu ezanu, hatshi ilizwe lonke.
Kufanele sibuyele emva kancane ukubana ama-functions uze sifike kuwo kwakuthenga. Kwakule nto eziningi ezazisenzakala kusukela ngomnyaka ka-1999 siya ku-2002 lapho esaba le-election. I-parliamentary election eka 2000 ngenxa ye-violence or udlame olwalukhona. As a result, i-America lamanye amazwe ahlanganisela European Union le-Britain basebefaka abathi bona ngama-restrictive measures. Ama-restrictive measures ayehlanganisa ukuvimba ababebangumnotho or ababe-participator kuma-issues e-violence lama-human rights abuses. However, into okufanele sivumelane ngayo yikuthi lama-measures abafakayo kawazanga affecte kuphela laba bantu ababefakiwe. Asuka affecta labantu in general ngoba kulezinye izinto okwakufanele iZimbabwe enelise ukuzenza yasisehluleka ukuzenza. Eziyokuboleka imali landani. But ayistophanga i-issues ze-aid. Kodwa-ke laba abakhala ngama-sanctions namhlanje bathola indlela yokubana baqhubeke belutha. Basebelutha ngamandla bethemba ukuthi bayakuma ngemva kwama-sanctions. But ama-sanctions iwasebuleka ilizwe. Ama-sanctions yebo sonke siyavuma contributile uku-affecta even the ordinary person. Kodwa okubuleli ilizwe kakhulu kasoma-sanctions afakwe America labo Britain labo EU. Okubuleli ilizwe ngama-sanctions afakwe izanu ebantwini baseZimbabwe. Osokwenza abantu babaleka eZimbabwe baya emazweni amanye ukuze bathole impilo engcono.
Iwothi sikubamba umlomo khonapho. Sikubamba umlomo khonapho. Msaka ngena khonapho baba. Uyamusa uthini lapho Mlalazi?
Ngiyathokoza kakhulu ngokubana ubaba Umlalazi uqalise waya emuva wasinika imbangela yokubana ama-sanctions abuya njani. Yekelani ngamafitshane mbuyele njalo ngithi hayi ayisiyo i-reason imbangela yama-sanctions. I-America le-Britain zihlakaniphe okumangalisayo. Babona ukubana iZimbabwe isithethe umhlabathi. Bathi bebona ukuthi iZimbabwe isithethe umhlabathi. Babona ukuthi into lesingayekelela isiyaphambili. Bayavula amehlo e-Africa yonke. Bayezwa kusasa i-South Africa ithi la isifuna, i-Angola itsho njalo, le-Mozambique kusiya njalo. Bathi manini sibafakele izijeziso zenotho. Sibatshengisele ukubana lokho abakwenzileyo akuyenzwa. Ngoba i-Britain yayingathokozanga ngokuthathwa kwe-land, ngokuthi abantu beZimbabwe bezibuse, be-controle umhlabathi wabo. Njalo nje bafaka ama-sanctions. Lawo abacatsha bethi ngama-restrictive measures. ngiyabonga ukuthi baba umlalazi uyavuma ukuthi ukuba restrictive ugcina ungasasebenzi ngoba ugcina sokuaffecta wonke umuntu eZimbabwe ngoba asisakwanisi lokuboleka, asisakwanisi lokwenza amabhizinisi lamanye amazwe atshiyeneyo ngenxa yama-sanctions. Amabhanka asakwanisi ukuthi e-transfer izimali ziphuma eZimbabwe siya kwamanye amazwe kumbe zingena eZimbabwe izimali. Bengenza njalo sebefayinwa inkalakatha inkulungwane zezimali. Yiwo ama-effect ama-sanctions. Ngalokho i-economy ayisakwanisi ukuthi iphefumule. Isikhwehlele i-economy ngenxa yama-sanctions. Akulalizwe elingela i-corruption. Even yona i-America ilayo bayalwa, i-Africa ikhona i-corruption, bayatshontsha. Mhlawumbe nxa kade besithi iZimbabwe kulabatshontshayo, ayisikho kade kungasi kulalela i-economy ifike lapho efike khona.
Yes, ubambe la umlomo.
Kathesi iyakhwehlela ngenxa yama-sanctions. So amele ikhitshwe.
Baba Mlalazi, umusa ka ukuthi hayi awuzikhitshwe izinto ezizolezi.
Avumelana la saka ukuthi ama-sanctions kawakhitshwe ngoba kasazange asebenze lokho ayevele kufakelwe. Kodwa-ke into engibuza umsanga ukuthi uma ama-sanctions angakhitshwa abantu be-ZANU-P F bazama yini ukutshontsha ngoba phela abanye bethu insist ukuthi i-biggest problem yethu biggest ibingayisiwo ma-sanctions per se okubulelizwe kakhulu ngamasela.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazo ezimele lomnumzana Nkuta Msaka owebandla leZANU PF zixoxa leStudio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, asibonge umsebenzi omkhulu hlobo zethelo wenzayo. Hayi, siyabonga izindaba zonke esilethela zona ezingelahla ngothi ezilumeleyo ezibuya zinjalo ezitshaya nkwimbi zombili. Hayi, siyabonga kakhulu umsebenzi lesenzela wona. Ngingadonisi-ke hlobo zami, angibongi ukuthi lamuhla ubukhokheli beZANU sekunanzelele ukuthi bona isikhathi sonke lesi esiningi kade lokhu bebhizi beqotshana le-MRP bona indlu yabo isitsha. Namhla nxa umnangagwa sesithi yena is going to deal with his internal members decisively, sokubonakala ukuthi sebekunanzela ukuthi olwalowo mma besithi bona abanye baphandliwe kati labo babona kati yibo abathwele inkalakatha yogongodi. Angithi vele kuyakhulunywa ukuthi khona ukuze kuthi omunye asose ugongodi kumele uqale wena ulungise indlu yakho in order.
Studio 7, njani basakazi bami? Hayi, sibona nje umongameli lo mnangagwa usifakisa amahloni kwamanye amazwe mani mayezohala leselo omunye umuntu ukuthi upresident wasemzambiki ukuthi uwinile. Kukanti-ke bona abazokhethwe eMozambique abakakhulumi lutho, so kuyokhuluma yena mnangagwa. Kahle kahle yena uyini? Uyena ukhomishini na wasemzambiki la lokho kulihlazo, kulihlazo kakhulu mpento enzo nangakho. Bonisa sobala ukuthi umuntu nje odlame nje, umuntu odlame impela uchairperson wonke wesadeke ezoyenza amanyala nje. Haya, lokho mpela haya kufakisa amahloni mani. Kuyabonisa nje ukuthi umuntu nje ongenalo ulwazi, akanayo impila kahle nabantu phela. Haya, lokho lihlazo mani. Yazi into le isehlisa isithunzi singabantu beZimbabwe. Hayi, upresident wethu ayishiye maye naye azinuka amakhwapha ayibone naye into ayenzayo ukuthi ayikho right.
Hayi, laba bezanophifa umnangagwa laba loba bengayenzayo laba bangcolile laba. Laba vele ihistory yabo imbi kakhulu, so bantu abangalibusilizwa, so bantu abangabusa abantu ngeke beyenze lutotitelishi. Bangcole kakhulu abantu laba, babulela abantu kakhulu abantu labo, bahlukumeza abantu kakhulu abantu labo. Abantu sebefe kakhulu ezandleni zabo abantu labo, laba abale bad record umnangagwa labo. Loba bengayenzani, akusho bantu abadalela ukuthi babe ngupresident. Akula president ofana nomnangagwa, bayazifaka, bangena ngokubulala abantu, bangena ngegazi. Izandla zabo zigcwele igazi, yikho ubona kungela nto even one abangayenzi right. Yikubona abantu bengabathandi, abantu bebazonda, abantu bebanyanya because of ukubulala abantu.
Labo ngabanye ababalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lingakhohlwa iLive Talk yalandela khona manje kuhlelo lwabesifazane ngasihluzeni bomama, lapho sixoxa khona ngenhlupho ezibhekane labakhubazekileyo. Hayi, isikhathi asisavumi, olivalisa ngenjabulo. Ngumthembo osithembayo, lilaleli iLive Talk.